Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umanji weHarare uFerris Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala elethesa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapassport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangothi olubona ngayo zabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanji weHarare uFerris Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abachuchisi bathi uSkhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumtshaya ngomqwaye. Bathi la ngamanga aluhlaza joko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSkhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSkhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elaliseteswa intatheli zindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe umthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fadzai Mahere. USkhala olilunga lebandla le-TRC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisitshiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wathotshozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali. Lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TRC.
USkhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu bakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSkhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSkhala lidinge izigelekeqe eziyizwe ezilamacala ezivuze zibe sejele ezigoqela lwane esabona efuna ukuthumba uThakhujwa Ngazure umkhokheli we-UD ye-TRC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamajele.
Ye, masikhangele-ke icala likaSkhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwanazi?
Icala leli ngokuqala kwakhona mfowethu ukuthi akulacala likaSkhala elikhona. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSkhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibe?
Abala choice bafuze bamkhulule uSkhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi besenzana kula bufakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokho bemfake esitokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khona kwabamethela khona esikwaziyo ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Nxa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini i-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lo hulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSkhala bengalandi wena bengalandi uChamisa nabanye?
Sike sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi, kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa bahlukuluzwa batshona behlukuluzwa. Ngingathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa ukwedlula abantu bonke ngubaba uChamisa ngoba nguye umkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu nguhulumende weZANU-PF lo baba uSikhala laye uyahlukuluzwa lami nginje soya kwathi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1,000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye bayatshawa honorable James Chidakwa abanye bacatshile batshona bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikoka Sikhala kuphela kuhlukuluzwa kobukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebhelera siseke sayikhuluma kaningi-ningi lapha lakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona uSikhala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli yabuyela ama-conditions ithina akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kunokona wakwata engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo yukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele ukwazi ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free ukube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udabana-ke kathesi luba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa-ke ngabe kuthiwa umthethwendaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyabe ngifisa ngabe umthethwendaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa kuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibhele kodwa angabe lokhu phakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala ke ngabambi kunokuthi bayelokhu emgcile kwaphana isisifiso yabona esilomuntu wonke ngoba lokhu ngikushole ngoba anto abantu abaningi sebona ngantu asho yi-political persecution kukanti-ke akulanilezepolitiki lokhu
yinto
nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana sithi kona ukuzaba yi-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka kuyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba honorable uSikhala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint ona leyo ntona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenza umuntu aphiweni i-bill leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethwandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukhalelayo nami nginje ngkuZANU-PF kodwa ngiyakusho kona kutona kumele ngabe umthethwendaba iyenze imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khona lo kuthi indlela abaphatha ngayo ingani it's a bit slow kodwa andabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into okuhle ngiyazi kangiyazi sisi lihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili, $120, i-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kumadola alikhulu alamachumi amahlanu, $150, kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi i-passport yenelise ukungena emichineni ngokuphangisa i-quick response code. Kodwa kulomunye otshele iStudio 7 ukuthi wehlulekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale i-$190 hatshi i-150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo yi-$150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapassport ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Into okumele siyinanzelele yikuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu okuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapho afuna ukuya khona, avakatshela kwamanye amazwe lapho angafuna ukuvakatshela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And nxa sikhangele umkhonomo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside i-reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhonomi, abathole nzima ufuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqhathwanga. So ngama-passport intengo zawo zikhwela, thina abakade sikhayele ukuthi ngenye ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sekuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up. Ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa, lamanye amazwe asingcelelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutokuphambanisa isefithi yabantu ngoba kudabula lapho lapha kulama-risk abantu abahlangana lawo. Kanti nxa sebefika kulawo mazwe kabaqhatshwa, bacina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabala maphepha ayeneleyo. Urhulumente weZimbabwe ngabe bethina besikhangela ukuthi uzawukhangela lokhu, ayehlisa intengo zamapassport ukuze azwele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule building ethileyo eleSouth Africa. KulamaZimbabweni afele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela ama-passport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumu elizweni?
Isizathu ngingathi zimbili. Umkhonomi ufile. Ungathi kawufanga bawubulele ngoba kawusele wodwa. Nxa sithi umkhonomi ufile kwanto siyawuswela ukuthi umkhonomi bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhonomi bawubulele ukuzama ukuphefumula kona bawumklinya bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi le misebenzi ekhona ibhadala abantu ingani yizigqili. Ayibaphi esithi i-dignity of labor ukuthi ubhadalwe layo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela ma-services eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona is free indeed ngoba it's even free of value. Ayilancedo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Zimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuTheplazini leyomvutsha elise umguza eMathebeleland North, umnumzana Ernest Busetti owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumente ngelamvumo uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emiswe phambi kwedala likamantshi wakobulawayo edinga ukukhululwa ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxotshwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi Njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnomzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. Istudio 7 ixoxa lomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnomzana Gordon Dube.
2002 that place igazethwa ngelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land etrivotwa farm and rege. Then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 2000 gazetted. Something is special that is gazetted. And this is in case law about 12, they talk now. Basarako state land. Even the state, even the ministry now, bafu mire kutukona turi inda ureani gazette.
Sike sa kutla ngabanye ngota balolu abagobulawa yanjebe siti ai. Po nje ngoba umnumzana Fletcher ubepatisa kakulu ngogulima izinto ebezithengiswa gobulawayo. Lina lingathatha lomhlabathi yiziphi inhlelo elifuna ukuthi
li. If you can note less than 900 something hectares. In the way of how we are living, I'm not sure. Kukona bachala ku gazetted land state but yena akabotha ngoba likhiwe uyabona ukuthi kule nto engahambi kuhle kule nto one engahambi kuhle ngoba I rule of law isebenzela wonke umuntu ngayikho ngakuthiwa kathesa abantu nalabo abakhona ababotshwa labo ngakuthiwa kula issue but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze ku gazetted land omunye umchisi
ye kulolunye udaba olungenisile lapha abanye njalo esixoxela babe sithi hathi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli aso bantu abavela emathebelelendi
usiko qiniso ngoba ngathi sisenza njalo umnumzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kule nto ephambani sesingenisa ipolitics kolo akasuka ngapha sebeletha abantu abangayo abasishoneni sebebuye ngapha asikoqiniso ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngelekushona igazi leli ngelendi lokho asikungenele but asikoqiniso ngoba sikhuluma ngabantu abanamahofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyo mvutsha. Siphinde saxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ungananzeli umnumzana Fletcher laphana ube ngumuntu onehla kakhulu lapha kobulawayo ngoba ube ngumlimo owaziwayo, umlimo oqotho, umlimo obesinceda ukuthi angenise amapeltebs lapha kobulawayo nese ikhonda kobulawayo. Kodwa sizwa usiziye khathesho ukuthi sokunabantu asebethithe emaceleni bethi bona nabo sebefuna ukuhlala phana. Xa kuthi baqinisa ukuthwala amaphepha, into esiyikhale ukuthi abantu akuyo emthethweni, indaba lezi ekhuluya emthethweni, kodwa kungakhonakala abantu asebebuya laphana befika besinosebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana. Kuyinto ongabhalanga siyivumele njengesizwe senation. Ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathesi siyakhala sifunda abantu sithole abantu abangasibhadibra kweze investment. But eqinisweni xa sibona uma ziphathwe njengalowo kutho ukuthi la ma-investors asoze abuye kuleli lithi ngoba abantu bayehlapha ukuthiwa yi-security nesq ukuthi kungahamba njani elizwe enza phela nxa sengidlalisa amabhizinisi ami ubuye abanye abantu baqalisa ukuthutha ngalani. So-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibili uncedisa abantu labana namapholisa ezimbabwe ahambe ayebona ukuthi abantu abafuna ukungena ngenkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti nabeyephele ekhoti hatho ukuthi bathatha umthetho bawufake ezandleni.
Sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo mhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ngumnyaka nalowo ususiyaphela kuyincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo njalo akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima. Lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba?
Uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekileyo, incwadi eqakathekileyo ngomthetho oqakathekileyo. Kodwa ufube sibala leZimbabwe thina sikhuluma amaqiniso la. EZimbabwe siyafaka umthetho kune sihlehle kuwulandile. So ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandile, sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima le ndawo lezokuhlalisana. But uthibo ntathi kubhaliwe kubuye abanye abantu abanamandla. Ngangikhuluma ngamandla ngikhuluma abantu abaye-political power okuthi ngenxa yeyarisasi yena ule ngxenye kumbula esikhundla ebandleni elibuzayo abe sefuna ukuthi ayenze intando ebantwini kuyo kushubhayo. So sa umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke, ngoba ungananzela okwenzakala embutho laphana nxa ukunanzelela la bantu bona abantu abafika kwamfana befuna ukungena ngenkani asibo bantu bakithi. Lolima abalikhulumayo solo la asolinalesindebeleni abantu abakhanga bezona kwezindawo beya besukuthathela abantu khonapha. Khonoko yiko kuhlukumeza abantu okwenza singathi abantu asithulise eZimbabwe. Yiko sihlala sikhala sithi ngapha sinikhulu amandebeleni kule nto okuthiwa yikubantu lwabe imajanization. Yiko khona kwakho futhi bona abantu abantu abafika laphana besibakhaya namavidiyo abhoda abakhulumi ulimi lesindebeleni. So basuka ngabe sifunda uzohlala khona into esibhoze so sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awuthi uqalise khonaphana ngoplesi bahle bane usebenze khona bana bona abantu abafuna ukukhetha ngenkani bahle baboshwe bamiswa eceleni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Kumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekeli womqondisi wohlangothi olubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Kumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza lenhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. iSouth Africa isimangalele iIsrael edaleli khulu elomanyano omhlaba owe-United Nations isithi ukuhlasela kwebutho le-Israel kungumbhuqazwe. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethesa iSouth Africa umlandu wokuma lamalwe cacha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo seSouth Africa siyinto enhle eyokuthi kube khona abasukumayo nxa kulento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine, njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi ibincedisa ikakhulu i-ANC ngesikhathi silwa le-apartheid. Ngenye indlela kuyikuthi bathi pay back to ilokhuzen Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi wedaleleli njalo isethesa iSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona, kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi kuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani? Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kuchuthi la isihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel ngokuthi iye kuma le-Palestine. Nxa kukule ngxabano ekhona kujayele ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela lelu hlangothi kumbe kasisekeli lelo hlangothi, ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayele ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapha. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israyeli layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele ubani engxebe kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba.
I-United Nations mina Ncube angiyithembi ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhala inhlanganiso njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakala okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa. Kodwa kungela msebenzi o-effective ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zibhukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sisebenza ngapha livikavika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje okwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year bathi exactly 12 midnight usithi 1 January basithehaha ngamabhomba kancane nje kodwa hhayi akubanga lo monakalo. I think baphosa kumba fika 27 kanje kodwa hhayi awayenzanga monakalo.
Ye, akusitheleke ngenhlelo zakho nje osiqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzele abantu khona ngalezi baba?
Okwamanje ngibhekane lo mdeni wami kuphela bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hhayi kodwa komdeni wami okwefamily yami yona hhayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo kwamanje.
Yes, ngathi kuzima kanganani ukusebenza khonoko kwenzayo khona ngapho ke kule Israel. Nxa sikhangela sibili umsebenzi ngwakho.
Khona ukuba nzima kunzima babudube ngoba i-problem uhlupho esihlangana lalo la e-Israel ngelokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi ukuba yilebhara. Yiyo imisebenzi le nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle ngoba into esincindezelayo lulimi, into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuya abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukuveza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala nokulubala. Iyinkinga esibhekane layo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
ubususela be-Africa
ubuzenelisa yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, ulimi lwabo asilo lolu limi oluthambileyo.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo nguTabo kaNcube, lisale.